Ziyavulwa izikolo kusasa njalo izifundi eziningi ezifunda zihlala esikolo amabhoda sezifikile esikolo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi ababalisi bonke baye emsebenzini kusasa kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela ePTUZ kanye leATUZ zithi ababalisi abasoze baye esikolo. Ekhuluma lentatheli izindaba eseRR umphathi intambo ezemfundo eprimary lesecondary umnumzana Thondela Moyo uthe izikolo akumelanga zivambe ngamandla abazali ukuthi bathenge ama-inform esikolo kuphela njalo izifundi ezingabhadalanga ama-school fees akumelanga zixotshwe. Umoyo uphinde wakhuluma ngodaba lwama-extra lessons.
Government policies are very clear. Extra lessons are illegal.
Umthetho kahulumende usegcekeni. Ama-extra lessons awekho emthethweni, awafunakali esikolo. Nxa bekhona abawenzayo esikolo, ngifuna libamangalele. Nxa umbalisi efuna ukwenza ama-extra lessons, uyenelisa ukuwenza emzini wakhe, hatshi esikolo. Udubo esilubonileyo ngolokuthi ababalisi bese bekhangela kuphela labo ababhadale imali zama-extra lessons.
Abazali bathi amazwi kahulumende ngodaba lwama-extra lessons aza kwengeza lolu dubo. Owayekhokela inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi amazwi la aza kupha ababalisi igunya. Umnumzana Sibindi usole njalo uhulumende esithi akenze okweneleyo ekuvikeleni abazali okwenza izikolo zenze umathanda. Umsekelo omgcini sihlalo wakobulawayo kunhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ATUZ umnumzana Tinotenda Chidakwa uthi ababalisi abasoze baye emsebenzini kusasa.
Ababalisi ATUZ sivumelane ukuthi izikolo zivulwe akumele zibe emsebenzini because asila imali ekhonayo uthi sibe emsebenzini laphana.
Umkhokeli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uDr. Takavafira Joe laye uthi ababalisi abalungiselelanga ukubuyela emsebenzini njengoba iholo labo liphansi. Kumbiko wakhe umnumzana Joe uthe imizamo yokukhulumisana lohulumende izikolo zingakavulwa yehlule njalo basakhulumisana lababalisi ukuze bazi ukuthi baza kuya emsebenzini kusasa kumbe abasoze benelise njengoba uhulumende engakagcwalisisi izifiso zabo. Izikolo zivulwa ngalesi sikhathi impumelelo emihloliso ye-A-level isanda kuphuma njalo izifundi zipase ngesilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini i-94.58%. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC ngingutabo kaNcube.